Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 30 kuMfumfu 2022 ngeGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ekona ukuthi nxa izana PF izabuya ifuna ukwethusela ama supporters ethu sizazi defender.
Abakubandla le Citizens Coalition for Change bathi bazaphindisela bengahlaselwa libandla elibusayo ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lwama-by elections eBinga.
Laba bantu bahamba bedinga ukuba provoke abantu provoke izana PF ngendlela engayisiyo.
Abakubandla le zana PF bathi ibandla leli liphehla udlakela. Salethulela izamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulo msakazo. Abakubandla le Citizens Coalition for Change bathi bazaphindisela bengahlaselwa ngamalunga ebandla elibusayo ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lwama-by elections eBinga. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcinisihlalo we-CCC esabelweni seMatebeleland North uthi amalunga ebandla leli akhathele ngokwenzakala eZimbabwe ngakho-ke bazimisele ukuzivikela. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora laxotsha amakansila eBinga leVictoria Falls lisithi kukhanya ngani sebedlelana lele-CCC. Ake sizwe uSibanda exoxa ngokhetho lwama-by elections oluzayo.
Sina amalungiselelo sesiqalisile njengebandla le-CCC eMatebeleland North. Sesina ma-candidates kuma-by elections wonke angu-7 aya kuba khona eMatebeleland North. That is angu-6 aweBinga, le-1 leVictoria Falls. Sesikhethile ama-candidates sekhona. Sesimelele ukuthi ngolwesine behambe bebhalisa ku-nomination court ukuthi babe ngama-candidates. Ebantwini sesingenile. Amawadi wonke lawo engu-7 lapho kulama-by elections khona sesike sayajika khona. Siyawathatha lawo mawadi.
Yes, ngathi-ke ukuxokozela-ke ubangisana lapha lamanye amabandla akuwajhawa nakhona ngapha.
Laba abanye asikababoni. Siyakwazi ukuthi abezanu ngoba lapha ukhanya kanti siyakhompyutha lezanu kuphela ngoba ngibona ukuthi kulenye iphathi ezakhompyutha. Abezanu ngiyakwazi ukuthi kwamanye amawadi labo bebebhizi bezama ukukhetha ama-candidate amaningi amawadi njengebhizi abayehluleka ukuthi bevumelane ama-candidate. So siyababona bekwenza khonokho. Ukuxokozela umsindo kabakawuqalisi kodwa kukhona lapho esikhangelele khona sinamawadi esiwakhangeleleyo ukuthi bangazama ukuthi bayenze lokhuyana bakwenze ematobo lokhuyana bakwenze insiza. Kodwa hayi ngale sibamelele sibalindele sibalungiselele sizahlangana labo. Asoze sibavumele ukuthi bethusele abantu. Asoze sibavumele ukuthi be-ekte angani bona umthetho usezandleni zabo. Sibalungiselele sibamelele sibelele ukuthi bebuye. Kodwa siyakwazi ukuthi mhlaka 3 December siyabadla kuphela.
Lizabavimba njani nxa befuna ukuthi betshaye abantu khonapho? Lizayenzani?
Nganto wathi bona yibo bodwa abakwanisa ukutshaya mbani duze. Umthetho othi khona ngenxa yokuthi mina ngiyi-CCC nxa umuntu engitshaya ngempama ngimuphe elinye icelo. Ungaphi lowo mthetho kangiwazi. Into ekhona yikuthi nxa izana PF izabuya ifuna ukwethusela ama-supporters ethu sizazidefenda ngoba i-problem yabo isikhathi esiningi yokuthi anto yabona ukuthi njengalokhuyana abakwenze insiza le matobo bahamba bethatha abantu abavela kwezinye izigaba bebuya ukuthi bezoba ngumsindo ngapha ezigabeni zakithi. Asoze sivumele thina ukuthi abantu abavela eGogwe kumbe kwezinye iindawo zemashoneni bebuye bezophambanisa eBinga kumbe bezophambanisa eFolo. Lokho ngasoze sikuvumele. Abangane babo abayibo esihlala nabo abalutshwana kulathi bangaba yibo ababamukelayo kuleso sigaba labo bazathutha labo nxa isikhathi sakhona sesiphelile esama-election. Asingeke savumele ukuthi sibe siphathwa ngani thina sizigqili ngaphakathi thina kwesigaba sethu. So asoze sibavumele. Lokho ngiyakutshela and abantu bazimisele ukuthi bezifikele kulabo ababe bahlasela bevela phandle kwezigaba zabo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcinisihlalo webandla le-CCC esabelweni seMatebeleland North. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Billy Gawule okubandla le-ZANU-PF.
abantu laba bavele bona abalohlupho nje lwabo luthile bathi bona ukukhanya kuza balohlamo bona bazabuyisela yazi ukuthi ngisukutshele into ekhona ukuthi laba bantu bahamba bedinga ukubaprovoke abantu baprovoke izanu PF ngendlela engayisiyo engunanzelela kithi kulabanye bananginike iexample labanye ababekampena kwenye indawo ngale abadlula phambi kwemizi bebhebhisa bekhuluma inhlamba abantu be-CCC bebhebhisa beteke abantu abavotele izanu ngaphakathi abavotele izanu yikuyini kwini sabakhuza kithi sabakhuza kakhulu sathi hhayi zane akwenziwa lokhu kuhle kuhle sabacekisa ukuthi hhayi zikhondanteni bazama ukuxolisa lani lani you can imagine so abantu laba kade sebozabekhuluma besizweni abantu abadinga ukuthi nje badinga bona baphehla nje ukuthi babadale umsindo umsindo wakhona nguwe akulamsindo lapha bhibhe okhona aphandle kokuthi bona bekulezinto abazenzayo ukuthi bawo njengoba kade siyezwa indaba zabo sezikhulunywa ku-Britain ngale e-Parliament ngale indaba zabo sezikhulunywa khona ngale badinga nje ukuthi bangcolise ihulumende yezanu p f ngendlela
kodwa singakhangela ye singakhangela gawule kuphela kubakhona abachaywayo sibuleni siza le matopo phela bechaywa ngabalandeli bebandlela lezanu p f so bangabe bekhuluma iqiniso phela
asikulandeleleni khona ukuthi bayenzakalayo ibachayo wabona kwakusenzakalani mina nje nje kithi indaba ezinjalo zimele nje emapoliseni amapolisa ephumele ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo ubani owaqalisha ukuthiwa umuntu mbani owayenzani mbani owaprovoke ubani ngoba abanye abantu gidi ngabaprovoka njengendlela naleyo kuba kuyavuka umlilo
so manje kumele kwenziweni
kumele abantu gips kube nokuthula njengalokhu vele ungakhangela gips kushukela nje umongameli umnakabo engena lapha ama-elections laba nokuthula okumangalisayo ngaphandle kokuthi abantu abafuna ukuthi basidalele uduku nje abakuhamba sebesenza imisindo lapha lalaphayani besebethi bazayekelwa kuphela kubukelwe kunjalo ngoba bayabe kuthi kukhona abakudingayo bafuna kuthiwe njalo kathesi vele bayadramatiza dube bathi bona wafuna nje ukuthi umbiko wabo uhambe walungiselela u-2023 ukuthi bethi ukhetho luka-2023 luhambe kuhle yikoabakuzamayo la babangumsindi ukuthi bethi ukhetho luka-2023 luhambe kuhle yiko abakwenzayo yikoa sebencediswa ngomumona la abawenzayo njengoba kunama-bilations anala yiko kuphela abakudingayo ukuthi badinga ukuthi babonise abantu babona abasebekhuluma ngabo e-parliament yabo kwe-Britain ngawouthi ku-House of Lords ukuthi sebethi yakhuluma ngakho khona ukuthi baqinise indaba yama-sanctions
Umnumzana Belief Gawule ukubandla le-ZANU PF sixoxelaye esejolojo esebeleni seMathebeleni North. Kusenjalo idala le-House of Lords likwele Bhilitane lithi kubi kakhulu okwenzakala eZimbabwe okuvalelwe umnumzana Job Sikhala labanye akubandla le-CCC. Idala leli selicele uhulumende wakwele Bhilitane ukuba akhulumisane nohulumende wakwele South Africa ngodaba lolu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umka Job Sikhala evinjwe namuhla ukuba anike uSikhala ikhekhe lokuthakazelela usuku lwakhe lokuzalwa eChikurubhi Maximum Security Prison. Ababona ngokwenzakalayo bathi kusobala ukuba amazwe entshonalanga kawusuze esule izithembiso ezetheswa inkokheli yebandla le-ZANU PF ngenxa yodlakela njalo langokuvalelwa kwabo uSikhala labanye entilongweni. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Mlungisi Moyo okubandla le-ZANU PF lo mnumzana Msongelwa Ndlovu okubandla lezaphu. UNdlovu uthi ibandla lezanu PF lalivele lidlelana kahle lakudala lele Bhilitane. Umoyo usungula lingxoxo khona manje.
Bekunebandla lezaphu lelezanu Jongo. IZANU PF isuke yaba yikhona yona ngo-1987. Ngaleso sikhathi laba bantu ababalisayo ethi bona bebengabofowethu wethu yibo abathethe uRobert Mugabe bamnika lokhu esingathi yona yi-knighthood. Laphana ngabantu akade bengafuni umndeni waseZimbabwe ukuthi umanyane. Ngabantu akade belwisa ukumanyana kwesizwe saseZimbabwe bezama ukuhlukanisa nge-tribal ground. Ngalolo hlobo sihleli phansi thina njengezizalwane sakubona ukuthi hayi lokhu akuqondanga. Uzananzelela ukuthi kusukela ekubunjweni kwezanu p f 1987 laba abantu abathoyo bontu bezengabangani bethu yibo abantu kade sebesilwisa ngoba besesithe thina umnotho kawuye kuzulu yibo abantu akade bengabahuquluzi benotho amaplaza bebande yilaba abantu sitheze sikuhlanganisile ukuthi thina njengesizwe seZimbabwe kanti khongomele umndeni wethu labo bakubona ukuthi sokunzima ngoke nabo isizwe yikho kuqale khona lawa ma-sanctions afuna sebuya ngabo-19 ngabo-2001 2002
ngamafutshane indlovu
iphutha elibiya libe khona ngelokuthi nga umuntu esebanjwe sesixukwini engambathanga uyadinga icebo izano libandla eselithona emfuleni selidinga amacebo umongameli webandla leli uthilo engakathatha umbuso kuRobert Mugabe wathi into yamasanction ngamanga uChris Mtshwangwa watsho njalo wathi into yamasanction ngamanga abantu laba bezanu bayatshontsha lakathesi inkinga ekhona eZimbabwe zibuhuquluzi benotho abantu bezanu tezi ama-sanctions angabe khona affecta abanye kodwa inkinga enkulu kakhulu i-corruption kwelase Zimbabwe. So thina sithi njengezapho akulungiswe udaba lwe-corruption, akulungiswe udaba lwezombusazwe, akulungiswe ama-reform. Angiboni ukusiba le problem ukuthi ama-sanctions lawa ayesuke. Ngakho-ke siyabakhuthaza la madoda ukuthi benanzelele ukuthi behluleka bona sebedinga nje amaqhinga okuthi abantu bebese becabanga ukuthi inkinga yola
masanction.
Hhayi, ngiyamuzwa uGatheni, ngivumelana naye. Uzananzelela ukuthi umongameli uthe engena indaba ye-corruption uyifake emqoka. I-corruption kayiyazi bandla. Iloba ngubani lobani sebengani balokugwelegwele kuye uze uye kuye lawa amabandla afikisayo uzathola ukuthi uzathola umuntu ule note engeke uyichasise but lowo muntu nayo kwekuhulumente yikho kwenza umongameli wathi no i-corruption we say zero tolerance i-corruption number one lokho kwama-sanction amboni ukuthi kuqinisekile ukuthi sithi thina umongameli uthe i-sanction ngamanga umongameli uthe engena labo Chris Mtshwanga bebethi bona asidingeni amacebo esingathi wona ngama-local sanction busting measures sesidinga amacebo angasisiza angelani lokuthi sisebenza lobani but asuka ngaphakathi kwethu angasenza silwise le into yama-sanction but ungakunazelela ngendlela engufake ngakhona ukuthi lawa ama-sanctions abamba loba ngubani langubani so kathi ngeke sithi thina omongameli kumbe abantu bebandla bebethi lawa ama-sanctions kawakho ama-sanctions akhona yinto esiyaziyo ikuzananzelela ukuthi emaphephandabeni lawa sithe thina sisithi siyaku-anti-sanctions mali yikho kwenze i-Britain yona ngokwayo yaresponda isifake indlela yayo ethi yona no ama-sanctions lawa athagethe abantu ababili abathathu kutsho ngendlela avela khona lokhuyana yikho sengakuthi thina yi-public relations se-PR management yindlela zokuthi labo xa into yabo beyifake ebantwini ibe yinto elula kungaze kwakhanya ngathi yinto enzima esinde uzulu lokhu bekwenzela ukuthi uzulu ngombono wakho omude loba omfitshane ukuthi sithi no into erongo libandle libusayo njengoba yena umfowethu ekufaka but into engizamuthi ngimqondisekiyo yokuthi ukuthi si-athi yena umongameli wathi ama-sanctions awakho akuqondanga umongameli wathi kathi zameni njengesizwe silwise sidinge indlela ezingayenza ukuthi silwisane lawo lawo ma-sanctions indlela yokuqala ayitsho yena ikuthi athi sithi zero tolerance to corruption ngoba siyananzelela ukuthi kusukusela ku-First Republic beziningi into kade zisenzakala yikho la ebuye naleyo mantra yokuthi sithi thina zero tolerance corruption hayi ukuthi athi yena akula ma-sanctions mbona ngathi lapho akusiko kahle ayikho into eyathiwa ngumongameli engena
lapho sizwe umnumzana Mlungisi Moyo olilunga lebandla lezanu p f lo mnumzana Msongela Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu singahangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane kulabantu abafika ekukhulu lengxenye 150 ababhubhe ngesikhathi besemcimbini we-Halloween kwele-South Korea bagxobeni abanye baphelela endaweni obekulo mcimbi lo edolobheni le-Taiwan lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele-Russia zililahlele katshana isivumelwano lele-Ukraine ukuba lithwale ukudla elwandle lisebenzisa imikhumbi ele-Russia lithi ele-Ukraine lihlasele eminye imikhumbi yalo elwandle e-Black Sea kodwa ele-Ukraine lele-Melika athi la ngamanga aluhlaza tshoko ngoba ele-Russia selisebenzisa ukudla lisenzela ukuphehla inzondano emazweni atshiyeneyo sokuyisikhathi sezamasiko
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla-ke sixoxa logwabalanda mathe kukhona ngale-ke ejohannesburg baba mathe kunjani
lithona njani dube labalaleli hayi thina siphilile kahle kakhulu
asijone kahle so-ke sibona ukuthi kade ukhona ngale emcimbini kuxotshwe emcimbini kami sizulu singathi-ke le yinkozulu sitshela kancane ngalokho
izolo besihambile njengesizwe samahlaba ezulu sihambe nenkosi ubulelani ngathi leadership yonke nje iphosi emathebeleni yobuholi traditionally obaba ukhayisa uhlahla yamango besinabo ngale sisiya baxhasa nabo njengesizwe sangakithi samazulu labo njengabenguni kuningi esikufundile sikubonileyo amasiko abo nesimo sabo ngendlela abaphila ngakhona mabezobeka inkosi kubonise ubuhle kakhulu njalo kusifundisile ukuthi lathi ezumthwakazi siseselomsebenzi ukuthi ma sifuna ukubisa i-kingship yethu kulama-steps amanye okumele siwathathe enanzelela ukuthi kulalapho esisamwayo lapho esayenza khona thina amaphutha amaningi kakhulu okwakufanele ukuthi maybe mhlawumbe kumbe thi singabe singathi sesikufundile
kuyini okunye wade ukubona khona ngathi
bekunama khosi cisha umhlaba kuze kuyefika eNigeria kodwa engathi engikufundileyo kakhulu ikakhulu thina ebukhosini bakithi ma sifuna ubukhosi bakithi ukuthi i-government yes kufanele ukuthi siyibleme kodwa inesandla kakhulu sokuthi ma kuthiwa ubukhosi buyabiswa nayo i-government ibe khona ngoba unanzelela ukuthi laphana first okokuqala umuntu orecognize inkosi ngupresident welizwe so upresident ma engarecognizanga inkosi kunzima ukuthi inkosi leyana izibe yinkosi singaba yinkosi yethu kodwa i-government ma engazange yarecognize lokho kutho ukuthi kuyabe kuyize okunye kungunanzeleka ukuthi thina njengamahlaba ezulu ma ngukuthi ubukhosi bethu siyabufuna kufanele ukuthi noma kanjani noma singayithandi i-government kodwa siyi-ingeje ngoba yiyo esayina isitifiketi sokugcina esokuthi manje suyinkosi yaleso sizwe
ye siyambonga kakhulu-ke unkululeko gwabalanda mathe siyingcwethi kwezesintu siyambonga kakhulu ungathinela kusasa gwabalanda siyabonga
ngiyabonga
tuomanje sike sizwe ezokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkumo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
siyahlangana njalo njengenhlala yenza inkosi isigcinile siyavumile ukuba sibe khona kulo mhlaba lanxa singahlutshwa ngokuningi okwehlukahlukeneyo sijabule ngokuningi okwehlukahlukeneyo kodwa phakathi kwakho wonke khona lokho unkulunkulu ukhona singaphelelwa yimicabango kwesinye isikhathi zesithi unkulunkulu kasiboni kanti okuningi kumbe konke kusehlelweni lakhe uyakwazi ukuthi singabantu bakhe ikakhulu labo abavumayo njengomdali lomenzi wabo namhlanje izihlobo ezithandekileyo ehlulweni lwethu lolu sizabala encwadini yezaga 14 ivesi lika-29 Proverbs 14:29 uthi uSolomoni nxa ebhala lapha uJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungileyo uJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungileyo njengoba ngihlala ngisitsho ngisithi ababi laba abathiwoyo ayisibo labo ababi ngokudalwa ngoba ayisibo bubi lobu bukhulunywa lapha ngusolomoni usolomoni nxa ekhuluma ngobubi ukhuluma ngenhliziyo abesesithi usolomoni bonabo bantu abanjalo ujehova ukhatshana labo ngoba ujehova kahambisani lobubi bangazitshaya izifuba benze konke lokhu ababona besithi kubo kuqondile kodwa uJehova akekho lapho yikho-ke lapha uSolomoni uyasibonisa ukuthi ububi bungaphakathi komuntu ububi busenhliziyweni yomuntu busemcabangweni womuntu yibo ububi obukhulunywayo lapha nxa uSolomoni esithi uJehova kude nababi asithatheni njengasekhaya emndenini emulini uyafica ukuthi abantwana abazalwayo lapha egumeni gabafanani ukwenza kwabo gabafanani ngithola sekuthunyeni kwabo ungabafundisa bathengele ukudla okufananayo bathengele ama-infomu esikole ubhadale izigudu futhi wenze konke nxa besakhula kodwa soze bafanani ekukhuleni kwabo ngoba abanye bakhulela ububi bakhona abantwana abasuka baxhwale bakhethe ububi kulokuthi balandele lokho okuyabe kufiswa ngabazali babo labo abakubona ukuthi kuyaphilisa abantwana abakude noNkulunkulu yilaba abantu okwakulezi nsuku khona kuyamangalisa lokuhlonipha kakusekho ungaza kutsho ukuthi umntwana usuke ebantwini usuke nje abe mubi baqoqane ngobubi babo bathandane ngobubi babo bathandane ngokungahloniphi kwabo bathandane ngokusela babo bathandane ngobuxoki lobudlwangudlwangu abalabo ngobana impilo zabo zikhatshana loJehova kodwa-ke abazali ngiyakwazi ukuthi izikhathi eziningi kabadinwa ukuthi bakhulekele abantu ababo uNkulunkulu uzayizwa imikhuleko yabalungileyo yalabo bazali leyo mphakathi ikakhulu intsha namhla yibe ngifuna ukhuma ngabo kwakhathesi sengathi bangabona izindlela zabo ezimazombezombe bakwazi ukuthi uNkulunkulu ukude nabo ukhatshana la abantwana abakwenzayo kayisiyo sifiso sabazali izikhathi eziningi engathi laye umzali owaziwayo ukuthi ulisela mubi ngobusela esigabeni leqiniso labahlezi khona kafisa ukuthi umntana khe abelisela asikhulekeleni abantu abethu nxa sikhuleka ngokulunga lawo ngomethemba uJehova lithi ilizwi uNkulunkulu uzayizwa imikhuleko yethu asikhulekele Thixo ingcwele sicela ukubana intsha yethu iphambuke ebubini ngemithandazo esiyenza kuwe babe ngabantwana abalungileyo amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Kwezemidlalo uJoseph Janje sethulela ukwezakala namhla eZimbabwe.
Zimpumelelo imidlalo ekhasini kaPremier Soccer League edlalwe namhla emini iqembu leBulawayo Chiefs linqobele i-2-1 kuTheletynamos libe ngujikile obhanqa 0-0 lele Highlanders ikanti lo mdlalo obuphakathi kweqembu leCranbourne Bullets kanye lele Triangle lawo ophele kuyi-0-0 sikhangele umdlalo kakhilikithi iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe kumdlalo kakhilikithi linqotshwe ngamaranzi amathathu ngele Bangladesh emdlalweni wesibaya sikaGroup 2 kumncintiswano wezwe zomhlaba owe-ICC T20 Men's World Cup iqembu leBangladesh liqale ukuthi ibhola lathola amaranzi alikhulu lamachumi amahlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa kuthe leZimbabwe seliphendula lenelisa amaranzi alikhulu lamachumi amane lesikhombisa lilahlekelwe ngabadlali abayithoba mine mbili limpumela itshiye iqembu leZimbabwe lihleze endaweni yesine engalaneni yemiklomelo kwisibaya sikaGroup 2 lile miklomelo emithathu.
Kusenjalo uSikhumbuzo Banda umqondisi weqembu lomdlalo wenguqu eleChicken Inn uthi ukungaziphathi lokungabekezeli sokuphazamise abadlali abaningi abasakhulayo abazalelwe koBulawayo. UJoseph Njanji usipha lolu njalo udaba.
Upanda uthi abadlali bakulezi nsuku baphanga bekhule amakhanda kungalotshwa ngabo kumaphephandaba.
Abafana wathi ezanjwazile babengasatsheli engaphuma enyusweni ka-2-3 ungathiwa mtsheli watsho dale imali yami kunje kunje so zazama ukuba yazama ubaqondisa kodwa asoze uqondise konke kulabanye abalalelayo kodwa kulabanye abanganjani abangalaleli osokundisappointa kakhulu. Avunga ngamba manga abafana bakoBulawayo hayi discipline lasowathi usubona ama players akoBulawayo ama lutshwane kade sebedlala kuPremier League lasowathi ucina ubona ama team amaningi kade sesuyathatha athofu koBulawayo abafana bakoBulawayo abaningi sebevukela utshwala yakubona umfana lo sibili le feature but kungana i patience abasile ungathatha athi umfana la uthi uyamdingela ku D1 for example uthi engqayi plant first thing akuzana bayanika imali awuka train awuka dlali afana mabubulawa ya disappointed
upanda udlalela amaqembu abasakhulayo weqembu leZimbabwe Saints njalo uphiwe ithuba lokuba adlalele iqembu labakhulu uGibson Nomela esase ngumfana weleminyaka engaphansi kwechumi lathi bamune mbili
udala kwaku easy ukuthi inxa so ama juniors usuyedlala ku first ilozi ngoba wena labana babedlala ku first labo ilokuzina ngona yayi process labo babe so ama juniors bavukile lako matamba o Innocent Roots babe ngama under 18 thina singama under 14 so labo be graduate lati sasiloke sibuya so kwaku easy vele ukuthi uthi lawo suthi khoqo yaswaye lati the times esingama seniors ku first lozi sawu come abantu abanjalo ngomthulisi maphosa gala ngomthumele umoya ngoba sasikhamba ama juniors sibabukela so kwaku easy lati uthi siba welcome nga nginqathi lati njani lati was welcome labana abanye so kwaku easy
ubanda uthi abadlali abasakhulayo bakobulawayo kumele bazifundise ukuyadlala kwamanye amadolobho hathi ukwala belokhu belinde ukudlalela amaqembu akobulawayo wodwa
engakutsho mina engakwenzayo ongaphathisa abafana bakobulawayo mina ngathola isikhwama ngahambe yarana ngafunda ukuthi abanye abantu baphila njani nxa bengekho ustada abanye abantu ukuthi baphila njani lozi konkana kuyakunceda konkana mental bafana bakobulawa yiprogram yabo bafuna ukudlala kobulawayo abafuna ukuthwala isikhwama ngathi khona bahamba egweri khona banguzuzela ithimu uyayadla eduze khona lapho egweri yala bafuna ubuloke bebhodi imali wethini andlike abafana omunye amna vele ebhindura mi andzula ukuthwaka basa mdala yabo abafana bakobulawayo khona lapho uthi esigodini khona la kafuni abathwala izikhwama labo bephume la njama yamaplayers lawo bedinga umsebenzi kwenye indawo begcwala
Ubanda udlalele amaqembu abalisa ele Zimbabwe Saints, ele Sporting Lions, ele Njube Sundowns kanye lele Chicken Inn. Ekuthatheni kwakhe umhlala phansi uqhatshwe ukuba asebenze lamaqembu abasakhulayo weChicken Inn. Wathi ngomnyaka ka-2013 uqale ukusebenza leqembu labakhulu elidlala kusigaba sePremier Soccer League. Ngiyimele iStudio 7 ngokulawayo ngimu Joseph Njanji.
Salbonani balaleli igama lami ngingu Blessings Nqo umhlabeleli wakobulawayo eZimbabwe
Juma ngosime mbendwe
ngiletulela idlala lami elitsha okuthiwa isilungu isilungu the album lapho engicula khona ngezinto ezijeneyo day to day life ngicula othando ngokuzwana ngempilo ngamasiko udlala deleli ngisebenze labaculi abanenge abacheneyo abasuka kobulawayo abasuka eSouth Africa abasuka eBurkina Faso abasuka eCongo aledlala deleli mnandi kakhulu engikwenzileyo ngithetha ingoma zami ezimbili ngasihlanganisa nomculo weCongo ingoma ezithi intombi yalomfana lenye ethi amaphi Siyabonga kakhulu ngokusisekela mina ngicula nje kusukela ngo
1994
manje sise America se Washington sizoba jabulisa ngomculo lapha ngihamba lensingizini se Washington owa manje ngikhuluma nje ngo Blessings Nqo edlala the Elitsha ngajabula kakhulu xa ngathi lilithenge lilalele siyabonga kakhulu
lokho umculi Blessings Nqonkomo okugambule isingizi ekwamanje ke usemelika lapha ke ulensingizi singakehlukana isihlobo sike sikhangele ebesilazo awubandla lesisisi bathi bazaphindisela ngahlaselwa ngabe bandla ezanuphewu siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisayo ngumthombo Themba uGibbs Dube ilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.